Osaphethe isihlalo somqondiso wezokulima esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana mkhunjulelwa ndlovu uthi umumbo olinywe lapho izulu lisewula sutshile kulesi sabelo njalo sebethembele ukuthola isivuno kolinywe ekugcineni uthi ngaphandle komumbu ezinye izilimo ezigoqela inawuthi zikhula kakuhle ukuswelakala kwezulu kumaviki adlulileyo sekuthiye le nkomo zisengozini yokucuba ikakhulu eziqintini zeGwanda South leBed Bridge. Umnumzana Thembi Nkosi Nyathi obhethe leGwanda South uthi isimo sibe emasimini.
Izilimo ezinjengomumbu hayi sekuchile sibilise kumhlophe nke emasimini sekuchile simadolo nzima kasikwazi ukuthi phoke abantwana sizobathini kulo mnyaka. Le mpuphu vele stolo lapha siqalisile ukuthi ikhuphuke intengo yakhona.
Unkosikazi Gladys Moyo oyisakhamuzi semawane phansi kwenduna unhlamba uthi bazabulawa indlala lo nyaka.
Vela kulaa nto esizaphuma siyiphethe indlala izasibulala izinto ziyadura konke umpuphu bakhwelile asikwazi vele ukuthi siyenzeni.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Tebondo oyisakhamuzi eludumbe Bed Bridge la othi sebelahle ithemba lesivuno esihle.
Imali ngani imali lena ngube kathesi seliphuzile izilimo eziningi sezithile besizamile ukulandela sakuxwayisa kodwa hhayi khanya izulu lehlule konke sekuthile emasimini balutshwala nje abangumele lapho kodwa ngokukhangela komunye umkhathi siyabona ukuthi umkhathi lokusaluwoma.
Ukhansila kawa 12 eGungwe umnumzana Okediswa Linyane uthi akulaa nto enhle emasimini.
Isimo sibi sibili haya akulalutho mabele atshile kutshile last week beseGwanda sibawo-DA osikhuluma ngendlala naleyo ukuthi ukudla kumele kutholakale but akulalutho akulakudla ejempini.
Uthi ngaphandle kwezilimo izifuyo ikakhulu inkomo zilakho ukucuba ilobanini.
Tshile akulalutho egangeni womile enkomeni hayi enkomeni lakho kubi isimo sakhona asikurayithi.
Abogatsha lwezokulima bakhuthaza uzulu ukuthi ahlakule emasimini ukuze alondoloze izilimo zakhe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba enakekela uzulu ohlaselwe yindlala e-World Food Program ithi abantu abafika bhoso izigidi eziyisithupha 5.7 million badinga usizo lokudla kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South ngu-Albert Ncube.